ujaha lo uhlangane lomunye ubaba okade egqoke isikipa seZANU PF esilekhanda lika mongameli Emmerson Mnangagwa. Kwabaka lokungazisisani enkulumeni. Bathe beqeda khonapho kwahlalahlala isikhathi ubaba lwana ugqoke isikipa seZANU PF waphinda walanda ujaha lwana. Usengisemlandela umfana lwana wathi ukuthi hayi, uyakwazi ukuthi mina vele wena khonesi isikipa osigqokileyo kuyanginyanyisa. Esitsho isikipa seZANU PF. Yenze njalo lona wasuka wahamba emapolisini wafika wathi hayi ujaha ukhithize isitamba esabekayo ethethisa ukumongameli.
Manje icala khonapho ngelokuthi isikipa siyamnyanyisa kumbe ngelenhlamba le enye ekhulunywayo.
Iyotheswa lenhlamba ayilandulayo engathi ilokunzimanyana ukuthi ngayithi bhasha ebantwini kodwa hayi kulenhlamba lo ohambe esiya reporter wafika wayikhuluma. Ngakho ke liza athendwa indaba yakhe kodwa amacala afana lalawa asomacala ahlafika engene enkantolo ngoba umthetho uthi u-attorney general kumele aqale anike i-certificate e-authorize i-prosecute nema-cases lawo.
Ungaphi ujaha sikhuluma nje uvalelwe yini?
Ngenxa yokuthi le minyaka less than 18 bamrelizile in my custody kuzahamba laye emapolisini sesisiya e-court.
Siyabona ukuthi ziyanda izehlakalo zokubotshwa kwabantu mahlayana besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa okuyinto eyayibhahile njalo ngesikhathi sikaMgabe. Ungathini ngalokho?
Well, ngathi kukhona ukuchama. Kuyafuza ukuthi abantu bakukhangelisise. Singabe siselapha imbilaphi kodwa kukhona ukukhona.
Okunjengani gqitha?
Kade ulaka lwavela, luvela ngathi all of a sudden abantu bahamba bethukana sokuthi yikho kufuze kukhanyelisiswe khona kuyana.